lapha izindlu sezingane sezihambanisa ngoba iconstitution yeZimbabwe ikubeka kube sobala ukuthi ama-citizens eZimbabwe alelungele lokunikwa i-information. Njalo intatheli izindaba zilelungele lokuthola i-information. Into abayenzayo le asikho nto ekumbeni engingathi ngingadelelanga engingathi ngiyayingibo into e-public, into eyayenzakala esizweni sesindebele ebantwini abesindebeleni mainly. Njalo kunabanye abesindebeleni abangekho koBulawayo, abangekho eMaterialand kumbe naseMidland lapho abazabe behlangana khona labantu abazafuna ukwazi ukuthi yini okwenzakalayo. Esakubona kufunzakala ngesikhathi kuthiwa le Motlanthe Commission ngemva kwama-elections ka-2018 intatheli izindaba zonke zazivunyelwa phakathi, zasinikwa isikhundla, zasinikwa inhlonipho esinikwa nayi-constitution eZimbabwe. Yikho okuze kube senzakala khathesi. Lokhu asebezama ukukwenza yinto eyakhulunywa nabaningi besithi abafuni ama-solutions awegugurawundi avela ebantwini abayi-1, 2, 3. Ha-a, bathi bona bafuna ama-solution avela ebantwini, abantu abahlutshwa ngesikhathi segugurawundi, hathi ama-chief, hathi izinduna lezi. So hhayi, alokhu abakukhulumayo lokhu akulangqondo and emthethweni sizawuphikisa ngendlela zonke esenisa ngazo.
Umholi wezinduna Mnumzana Munende ubaba uMtshane Khumalo sikhulume laye izolo wathi yena okwenze bathatha lesi sinqumo ikuthi kabafuna ukuthi kufikwe endaweni thize kwenziwe umhlangano namuhla. Lina ntathela izindaba bese liyabika ukuthi kuthwe kusasa kuvukwe kusenzwa umhlangano kwenye indawo okukhulunywe izolo bese kusiyaba lomthelela kulokho kuyabe kukhulunywa ngalolo suku. Ungathini ngalokho?
Kodwa phela indaba eyamakhomishini ayiqalanga namuhla lezi, lokhu kwaye kwenzakala. Njalo nxa udaba olukhulunywa kumbe etholotho luzaphindwa emaphisa akula problem lo. Ukuthi intatheli izindaba zisine zabhala ukuthi hhayi emaphisa bathe besesabele ukuthi kumbe etholotho bezazezwa khonokho bethi hhayi, lokho akula ndaba lokhu. Owathi if bona bengazitshela into ezingakhulunywa ngaphakathi siyabakwazi njani? Kuze sibe silalele lakho ukuthi abantu bathini. Nxa sithapha indaba zethu, sithapha indaba zethu ngama-angles atshiyeneyo, akufuzanga kuhle kuthiwa wonke umuntu kabhale lokho okukhulunywa ngama-trip kuphela. Lezo athi zonozi kuyazi sokuyi-propaganda, njalo siyasesibona ngani kumbe kule agenda abafuna ukuyifusha esingavumelani layo.
Ngesikhathi segugurawundi kubulawa abantu eMathebeleland laseMidlands, siyazi ukuthi intatheli izindaba zazingavunyelwa. Kwakuvunyelwa nje intatheli izindaba ezinlushwana ezazihamba lohulumende zitshaya ipropaganda kahulumende. Nxa sokuzanywa ke ukulungisiswa lolu daba, intatheli izindaba zivinjwa njalo, singathi lokho kuveza
kunezinto ethe khona thina sesicabangela ukuthi bafuna ukuzifihla. Thina sithi nxa into le abayenzayo beyenza ngendlela elungileyo akufukanga besihle lutho. Singakhayela ngesikhathi segugurawundi njengokutsho kwakho, intatheli izindaba zazisalisa ukungena ezindaweni lezi okwakule 5th Brigade isenza eyayikwenza ibulala abantu, itshaya abantu. Yikho bantu vele bahle bathi intatheli izindaba sizifuna ngoba babesesaba ukuthi iqiniso leli lingaphuma nathi sizanyuka. Sesiphinda sikwesaba kuzuthi njengathi endaweni eya intatheli izindaba lakhathi siyazixotsha kuthi intatheli izindaba then abenzi lutho vela. Kufuze kube sesegcekeni lo. Everyone should see ukuthi no, abantu aba bayazama ukuthi truth-telling attempt at reconciliation, lokuqebisana into ezinjalo. Manje nxa sebesenza so thina sesibona ingani ukudlalisa isikhathi.